Lamhlanje ebuseni ngama 8:30 umngameli wethu ulandwe ngabantu babe sithi bona ngabantu be military babe babili kuqala besithi bona ngabantu be military njalo sibabuze ukuthi imilitary ifunelani umngameli wethu. Bathi bona hayi bafuna ukuthi bambone bahambelayo ukuthi bembuze inye into. Lo kwenzeka le just a few minutes after thina sasi receive ifoni yokuthi yona kule cembu elabantu ebezanu PF bafuna ukuthi bamuchaye yena upresident. So kwakumele thina siphume ehoteleni khonapho sihle siphume sibile simanimani sihambe abantu ababengakafiki. So bese sifikile njalo bathi bona sifuna ukuthi simbone, sifuna ukuthi simthathe sihambe laye ukuthi sembuze inye into. Savuza ukuthi sifuna ukuhamba laye ngaphi, bathi hayi lingabuzi khonoko alizandaba la. So from there uthena upresident wasethi mina ukuthi lingibuze lapha and anywhere away from a police station mina kangifuni, kungcono sibili sihambe e-police station. Kukhanya abantu babengafuni sibili ukuthi upresident aye e-police station. Lokhu kwenzakala kwaze kwafika abanye about 4 of them.
Ekubuzeni lapha singathi bamhlukuluzile yini kumbe bambuze kahle?
Thina sibona ukufika kwabo le number yabo bengena ama uniform njalo bengaso mapolisa ngamasosha phela laba bantu. Khonoku ukuhlukuluza sibili. Thina siyakwazi ukuthi eZimbabwe lapha silawo amapolisa and silawo amapolisa ama-departments amaningi sibili. Abanye bagqoka ama-uniform, abanye abagqoki and njalo bona bayazi-identifya befika kumuntu bembuza xa zifuna ukumbuza and the only place where somebody can be taken to for questioning yi-police station.